Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 16 kuMbimbitho 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubona kwamakuzange ngufake ulwazi oluningi ukuthi mazi ihlatshwa leyo vaccine kuyiwa ngapi. Okwesibili, amavaccine la masekadalela kumbedelela kuthethwani lapo. Selungiswe emazweni amaningi kule vaccine eRussia, kule China, kule azaphikayo.
Amajekiseni ehlandla lesibili awukwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 afike eHarare namuhla evela kwele China. Uhulumende esithi sokuzahlatshwa ababalisi, abakhokheli bamasonto labanye abenza imisebenzi eqakathekileyo.
Besoku isikhathi singasebenzi ngapha amaselazi lamarenta ozibhadala besokungekho sustainable yiqiniso. Ngibona ngazathi abantu bengasigqokile ama-mask singavikela ukumemetheka kwe-COVID-19 at the same time sisebenzi.
Osomabhizimusi abasakhulayo bathi sokusiba lobubelo kwezamabhizimusi kulandela ukuvalwa kwawo okwesikhathi eside ngenxa ye-coronavirus. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party amiswe edale likamantshi kobulawayo namuhla lapho amagqwetha awamelayo akhalaze khona ukuthi ayehlolwa esibhedlela ngoba esithi atshaywa kakhulu ngamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wamukele amanye njalo amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 alungiswe yinkampani ye-Sinopharm agoqela athengwe nguhulumende kanye laphiwe iZimbabwe ngeleChina. Ekhuluma esegcikeni lendizamchina lomongameli Mnangagwa, umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wazise ukuthi phansi kwehlandla elilandelayo kuzahlatshwa ababalisi, abakhokheli bamasonto labanye abenza imisebenzi ebalulekileyo. Kubika uMavis Gama.
Ekhuluma enkosini okwamukela amajekiseni lawa esilindweni sendizamchina eseRobert Gabriel Mugabe International Airport, umongameli uncome ubudlelwano obukhona phakathi kukahulumende wakwele China lowakhe.
Your Excellency, we are making steady progress in the fight against.
Ngiyaphumelela kulempi njengelizwe lokulwisana nalolu bhubhane kanye lakulolu hlelo lwethu lokuhlaba amajekiseni omuthi wokuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Umeli weChina eZimbabwe umnumzana Gao Xiaoshun utshele umbuthano munye ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe amalutshwana abe ngawokuqala ukutholiswa isipho sale mithi ivela elizweni lakhe.
So far, we have donated
Sesanelise ukupha isipho sale mithi ye-COVID-19 kumazwe angu-69 adinga usizo lwesiphangiphangi. Njalo uhulumende usale imithi kulamazwe ngendlela yokuphathisa kulabo abahlaba umkhosi beludinga.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Genesani Ntungagwa upha umbono wakhe ngejekiseni leyi.
Ukubona kwami akuzange ngufake ulwazi oluningi ukuthi mazi ihlatshwa leyo vaccine kuyiwa ngapi. Okwesibili, amavaccine la masekadalela kumbedelela ezomthethwani lapo. selu nise bazwe na manengi kule vaccine Russia, kule China, kule agampiga. Kusho kuthi akula vaccine esingathi yiyo kumele ngesikhiwa esithathi yi-standard. Elo hlobo oluzangena wonke muntu zonke ndawo.
Okunye okwenza abantu bangalithembi leli jekiseni, uNtungakwa uthi yikuba uZulu ebona abalutshwana abakuzikhundla zikahulumende abalokhe bengakahlatshwa.
Yena uhulumende ngena umngameli upresident Nangakwa ma eqinisela nge-vaccine yena uke wahlatshwa na? Bona iningi labo mbena bakukhabhinet abalezikhundla uhulumende bahlatshiwe na leyo vaccine? Ngemunye umbuzo ohambelana ngodaba lwe-vaccine.
Uhulumende uthi ulethemba lokuthi kuzahlatshwa abantu abangaba yisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60%, kumbe abangaba yizigidi ezilichumi 10 million. Impahla eyamukelwe nguhulumende lamhla iza ngesikhathi umuthi owehlandla lokuqala ulokhe ungakasetshenziswa waphela lapho kusahlatshwa abakuhlangothi lwabasebenza lozulu kakhulu, ama-frontline workers. Njalo besasekhona abalokhe besathikaza ukuhlatshwa lijekiseni leli. Kodwa umsekeli kamongameli enguye njalo umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantine Ochiwenga utshele umbuthano munye ukuba luqhuba kuhle uhlelo lokuhlaba abantu leli jekiseni, njalo ilizwe selikhangelele ukungena kuhlandla lesibili lokuhlaba abasebenzisana lozulu abagoqela abakuhlangothi lwezemfundo, abasebenza imithethwandaba, inkokheli yabezinkonzo labanye. UMnangagwa uveze ukuba phakathi kwamajekiseni abuye lamhla agoqela isipho samanye azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 ezivele kwabeChina, lamanye athengwe nguhulumende wakhe kunkampani ye-Sinovac, kanye lempahla esetshenziswa kwezempilakahle ethengwe kunkampani ye-Sinopharm. Le mithi yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 iza ngemva kwenyanga ilizwe litholiswe omunye ozinkulungwane ezingamakhulu amabili njalo 200,000 we-Sinopharm, wona ohlatshwa abasebenza lozulu kakhulu, ama-frontline workers okubalisela odokotela, abongi, intatheli zindaba labanye. Kunje sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 37,660 ijekiseni le-COVID-19 Sinopharm vaccine eZimbabwe jikelele kusukela ngenyanga edluleyo. Sebezinkulungwane ezedlula amachumi amathathu asebebanjwe ele coronavirus kusukisela nyakenye leli gciwane liqhamuka elizweni, labulala bedlula inkulungwane eyodwa lengxenye ekutshoneni kosuku lwangomvulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Osomabhizimusi abasakhulayo bathi umumo wamabhizimusi ukhanya usuncibilika ngemva kokuvalwa kwawo okwesikhathi eside ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo mnumzana Blessing Piri owenkampani ye-Don Minterio Suits.
Yebo, siyakuthakazelela lokho. Besokuyisikhathi singasebenzi ngapha amasalari lama-renta ozibhadala, besokungekho sustainable, iliqiniso. Ngibona zathi abantu bengasigqokile ama-mask singavikela ukumemetheka kwe-COVID-19 at the same time sisebenzi.
Njengoba uZulu usevunyelwe ukuhamba-hamba, ubona ngani lokhu kuzasiza na nxa sesikhangela indlela eliphatha ngayo ibhizinisi lenu?
Yes, lokhu kuyasiza. Sisho ngani? Nxa abantu sebevunyelwe ukuhamba-hamba, lathi sesenelisa ukuthi sizuze ama-clients kungela okubaphambanisayo nxa bezihambela edolobheni.
Siyezwa osomabhizimusi kanye lengcwethi kwezenotho bekhuthaza uhulumende ukuthi anikeze abamsebenzi etshiyeneyo imali yokuzithuthukisa, ama-stimulus packages, ngenxa yokuthi kunzima ukuthi bazithuthukise ngemva kokubhekana ngendubo etshiyeneyo phansi kohlelo lwe-lockdown. Ukubona njani lokho?
Ngiyavumelana lakho lokho. Uhulumende ulomlando wokuthuthukisa amabhizimusi ngoba at the end of the day siyacontributa ku-national GDP. Ayisithi sodwa njengeZimbabwe esiyabe siqala ngakho lokho. Sike sabona amanye amazwe enikeza osomabhizimusi ama-stimulus packages ukuze bethuthukise amabhizimusi abo ngemva kohlelo lwe-lockdown leli.
ezingcwethi zezempila kahle kanye lohulumende bayakhuthaza uZulu ukuthi athathe Jackson elivikele iCovid-19 besithi kuzafika isikhathi lapho kuzabanzima ukuthi abantu bathole umsebenzi ukugada imichova lokunye okuthiyeneyo njengalokho okwenzakalayo kwamanye amazwe. Njengosomabhizimusi osakhulayo ukubona njani lokho?
Sike sakuzwa lokho lo mongameli welizwe okwakuthinja laye, kodwa iqiniso yikuthi ivaccine le kumele ibe voluntary. Njalo asikaboni uhulumende esenza ama PR campaigns ukuthi abantu bebe lolwazi ngevaccine le.
Lo ngumnumzana Blessing Piri owenkampani yo Don Minteiro Suits. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngeviki edluleyo amiswe edale likamantshi kobulawayo namuhla lapho amagqwetha awo akhalaze khona ukuthi ayehlolwa esibhedlela ngoba esithi atshaywa kakhulu ngamapholisa. Elinye lalawa magqwetha umnumzana Prince Buche Dube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi umthethwandaba kusasa uza kwethula isinqumo sokuthi bayakhululwa na abemthwakazi laba ngemali yesibambiso ibail kumbe hatshi.
Asisayenzanga i-bail application namhlanje ngesizathu sokuthi izibotshwa bezingakahlolwa ngabodokotela njengokucela kwethu last week. Beqalisa uku-appear e-court last week, sasicelile ukuthi bahambe bayehlolwa njengoba babelimele abanye bangikhona. Ngokuswelakala kwenhlanhla-ke abanye kade belokhu bengakahlolwa nalamhlanje, so sasesicela-ke njalo ukuthi babisebe kwenzela ukuthi bayehlolwa ngakayenzi isicelo sona leso. Kusekuthinini njengoba satsho ukuthi kuthiwa balimele kuvele kumele ehlolwe, so nxa inkundla yayisinqumile ukuthi bayehlolwa kumele vele bahlolwe njengokucela kwethu njalo njengokunquma kukamantshi ekuqaleni.
Osokusele kathe sikuyini esingathi selikulindele njalo kuyini elikukhangelela ukuthi kwenzakale kusasa?
Sikhangelela ukuthi kusasa sikhangelela ukuthi babuye sebehloliwe le ncwadi eziveza ukuthi balimele okungakanani ikhwese ukukhangelela. Ye, sesizacela-ke.
Bebekhanya bephilile kumbe lokho besithi balezinyalo?
Bathi balezinyalo. Abanye izilonda zivele ziyakhanya zisegcekeni.
Kahle kahle icala abaletheswayo yiliphi?
Angikwazi ukuthi ngingalifaka njani ngesindebele, kodwa ngesikhiwa kuthiwa yi-public violence.
Kodwa bayalivuma leli cala?
Ngokuzwa kwethu kathesi abalivuma, kodwa anti amapholisa asayenza ama-investigations abakagcedi. So ukuthi kuzaqhubeka njani nxa sesiye thonisiseni kwecala kuba ngcono lokuthi sikhiyele phambili ayikhona kathesi.
Umnumzana Prince Buche Dube ligqwetha elimela amalunga emthwakazi Republic Party. Kusenjalo ibandla leli lithi amapholisa alilovele incwadi ephika ukuthi ahlukumeza amalunga alo kwesinye isehlakalo esedluleyo lapho okwabulawa amafastela amakhombi ngomnyaka odluleyo.
Yebo yebo yebo, thokoza muhle. Thanda ukulinxosa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Sigxile kakhulu kudaba lokuthi igcikwane leli liphazamise kangakanani impilo zabatsha ikakhulu abesifazana. Zulukandaba lingakhuthwa yilo hlelo ngo 8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Inkampani elungisa imithi eModerna yethule umbiko othi uhlelo lokulungiswa komuthi wejekiseni lokuvikela abantwana abaleminyaka ephansi kwelishumi lambili 12 years emkhuhlaneni we-COVID-19 usekusibanga esiphezulu. Lo muthi ubikwa usalingwa ebantwaneni abangaba zinkulungwane eziyisithupha 6,000 abakwele Melika labele Canada. abamphathi intambo bezomvikela lokudlelana kwelemelika lamanye amazwe omhlaba abasekwethekeleleni kwele Japan babe lomhlangano lenhloko kahulumende yalelo lizwe umnumzana Yoshihide Suga esigodleni iTokyo ngemva kokuhlangana labanye babo balelo lizwe. Lolu luhambo lwakuqala lwamalunga edale lekhabhinethi likahulumende kamongameli Joe Biden ngemva kokuthatha kwakhe intambo zombuso ngozibandlela lwenyaka. Umkhokeli webandla lezombusazwe eliphikisayo elikhulu kwele Uganda uBobi Wine ubotshiwe izolo ngesikhathi ephatheke ekutshengiseleni okwenzakale esikolweni salelo lizwe. Wine ubikwa elobe ekhuthaza uZulu wase-Uganda kubana aphume ngokuningi atshengisele ngokuthula esola umbuso kamongameli Yoweri Museveni. Umongameli Julius Maada Bio weleSierra Leone uke ngumuntu wakuqala elizweni lelo ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine yokuzivikela emkhuhlaneni we-coronavirus. Ekusunguleni kohlelo lokuhlaba uZulu walelo lizwe ijekiseni leyo.
Ikomiti yepharlamente ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende isungule uphenyo lolu izolo ngokubuzisisa umqondisi wezesa umnumzana Sydney Gata ukuthi amankampani womabili aphiwa njani umsebenzi lokuthi kahle kahle kuyini okwenza ehluleka ukuqhuba lomsebenzi lanxa nje ahlawu lwa inkampani yesakunda iyona ekhokhelwa ngumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudakwa Sitagwirei yaphiwa umsebenzi wokwakha isitichi samagetsi esasikhangelelwe ukusebenza ngedizili edema. Kodwa isimanga ikuthi lumsebenzi wawuqale waphiwa enye inkampani yaseMelika yasiwuhluthunelwa waphiwa isakunda lanxa nje yayingazange iwudinge. I-Intratech yona ekhokhelwa ngumnumzana Wicknell Chivayo yaphiwa umsebenzi wokwakha isitichi sesola eGwanda kodwa akulalutho oseluphumile lanxa layo yahlawulwa izigidi zemali nguhulumende. Umkhokheli wezesa wehluleke ukuphendula imibuzo yepharlamente izolo esithi kalazo impendulo ngamankampani womabili. Lokhu kwenze leli dale lathi ayedinga impendulo aphenduke ngomvulo. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi uphenyo lolu lubalulekile kakhulu ngoba uZulu kumele azi ukuthi imali yakhe isetshenziswa njani.
Esingathi accountability, transparency yinto eqakathekileyo lapho kule mali khona ngoba singekeli ukucubungula, singekeli ukukhangela, singekeli ukufaka ilihlo lokhozi lapho kule mali. Siyakwazi ukuthi imali empande yesona, omunye uzofuna ukunotha ngayo, omunye uzofuna ukunothisa umndeni wayo, omunye uzonothisa iparty yakhe, omunye uzonothisa abangani bakhe.
Ilanxa kunjalo uShoko uthi uphenyo lolu lungaba lwaphuza ngoba kudala amankampani womabili abhatalwa.
Okwehlisa umoya ngokucubungula osokwenzakala kathesi kubana sesicubungula into ezokwenzayo abasekho. Okwenza sizibuze ukuthi sizatholani ngakho. Okuqakathekileyo kubana nxa amathenda lawo awadwa kubhrabhulishwa njalo kukhulunywa kwafaa ku-advertiswa, ikomiti le yepharlamente kufuze proactive ihle iqalise ukucubungula njalo icubungule kwenzela ukuthi ngilaba imali esibhadalwa ikakhulu ibambe imali ingabhadalwa yonke.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube laye uthi ngempela udaba lolu kumele luphenywe ichaywe sobala imisebenzi yenkohlakalo nxa ikhona.
Kuyinto enhle ukubona besukuma bephalamende besithi bayadingisisa ukuba inkohlakalo ngabe ingaphi kuzesa ngokuba iphalamende yethu idiniwe, iphalamende yethu ikhulelwa yizano singakhohlwa ukuthi abaningi ephalamende bayizano. Izano yiyo eyande ukwebela abantu, yiyo umbuso odiliza ilizwe, ilizwe linjenje ngenxa yezano. Ngakho ke ukusukuma kwabo akuthembisi ukuthi kungaba lenguquko engazalwa khona lapho, kodwa khona kuhle khona lokho okuzaphuma yikho khona lokho nxa ngabe kungalandelelwa.
Enye njalo ingcweti kwezenotho umnumzana Masimba kuchera uthi lanxa kuyinto enhle enziwa iparlamente leli dale lilakho ukwehluleka ukuzithola impendulo.
Ngokubona kwami kuzaba nzima sifile ukuthi iparlamente izuze impendulo eneleyo kuvela kuzesa lamanye amankampani anjengalawo ngoba inkohlakalo leyi ayiqaleli khona ezesa iqalela phezulu. So kungenzakala sibili ukuthi iparlamente ngeke yathola impendulo efunakalayo.
Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Gata ngalolu daba. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulwisana lenkohlakalo kungakhathalekile ukuthi yenziwa ngubani. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esezithe zaphindela ekhaya ngemva kokulahlekelwa imisebenzi emazweni afana leSouth Africa zithi impilo iyayisiba lukhuni ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi kanye lokuvalwa kwamankampani okwengezelelwe kumemetheka komkhuhlane wecoronavirus. Kubika ubathabile Masuku.
Iningi labantu laphelelwa imisebenzi ngenxa yokuvalwa kwamabhizimusi emazweni wonke womhlaba ngeziqondiso ezahlelwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization bemanyane labo hulumende eze-COVID-19 lockdown. Ngenxa yalokho zithe seziyekethiswa iziqondiso zama-lockdown emazweni lawo, amanye amakampani ahle ehluleka ukuthi abuyele asebenze ngendlela eyayivamile ngoba umumo womnotho welizwe emazweni omhlaba usuwonakele. Omunye wabasakhulayo ophindele ekhaya evela eSouth Africa, umnumzana Mkhokheli Ndlovu, uchasisa ngobunzima abhekane labo.
Hayi, impilo yangkhona inzima. Sesizamile ngasegoli ngani sesixotshiwe imisebenzi ngenxa ye-COVID le. Manje sesibuya sikuthi sizozama la ngapha ekhaya. Manje hayi, ngapha kukhanya kuwesi. Angapha kuwesi phela, hayi, impilo yangkhona inzima kakhulu ngoba uyaswela yona imali yesinkwa nje ukuthi abantwana bedle. Hayi, impilo yangkhona inzima.
Unkosikazi Sanele Nyathi laye ophenduke ngemva kokuphelelwa ngomsebenzi eSouth Africa uthi akasakwazi ukuthi azame cebo bani.
Ukuphenduka kwami ngemva kokuphelelwa ngomsebenzi eGoli bengibona ingani izinto zathola amathuba angcono lapha, kodwa yonke into isuka ibe nzima. Abantwana bakhangele mina, kodwa kathesi ukuthi ngizaqonda ngapi kunzima. Imisebenzi kayitholakali, ukuthengisa lakho kunzima ngoba sesibaningi, inzuzo yisintlutshwane and akula ndlela eyinye esingathola ngayo usizo.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Dumisani Nkomo njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Habakuk Trust laye ukhala ngesimo somnotho welizwe.
Umkhonomi weZimbabwe awanelisi ukuthi uthwale njalo umthwalo omunye wabantu abangasebenziyo ngoba vele sokulabantu abaningi kakhulu abangazake basebenzi. Kulabantu abaningi njalo asebayekela umsebenzi ngenxa yokuthi ama-industries sewavalwa. So kuzaba nzima kakhulu ukubana umkhonomi waseZimbabwe ube lomthwalo njalo omunye wabantu abangasebenziyo. Mbona hayi, kuzasehlula lokhu sokudinga ukubana kube le investment, kube le production. Lokhu nxa kungekho kuzaba nzima njalo ukubana kube lomthwalo wabantu abangasebenziyo. Singathi bangangena ku-informal sector, kodwa vele iningi yabantu eZimbabwe ku-informal sector.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi e-National Consumer Rights Association INACORA, uthi uhulumende kumele aphume lenhlelo ezilakho ukuphathisa uZulu.
I-COVID-19 ilethe uhlupho oluningi kakhulu, yokuletha ukulahlekwa kwemisebenzi, ukuvalwa kwama-factory.
ngakho ke uhulumende kuyadingeka ukuthi aguqule indlela kade esebenza ngayo, ancedise abantu ukuthi bakwazi ukuphila, ancedise amakampani amancane, ancedise amakampani amakhulu angakwazi ukuzimela ukuze avikele imisebenzi le abantu akade beyenza kulezo nkampani zingakavinyazwa yi-COVID-19. Lalabo abalahlekelwe i-income kumbe inzuzo kumele uhulumende abancedise, labo abahluphekile ndlela thile uhulumende kumele abancedise, ogogo, abantu abadala abagulayo. Ngakho-ke ezomnotho ibhajethi kumele iqondiswe ekuncediseni abantu ukuze bakwazi ukuphila.
Imizamo yokuxhumana logatsha olukhangele izisebenzi zikahulumende kanye lomphathintambo wamabhizimusi amancane yehlule ngoba bebengaphenduli incingo zabo. Kodwa nyakenye, unkosikazi Sithembiso Nyoni ongumphathintambo wogatsha lwezamabhizimusi amancane wayeyazise iStudio 7 ukuthi abaphila ngokuthengisa bazaphathiswa nguhulumende. Abanye abaphila ngokuthengisa bathola okuyingcosana kwemali lezo ezazithenjisiwe, kodwa iningi alilutholanga lolo ncedo. Isimo somnotho welizwe kanye le-COVID-19 sichiye abantu abaningi bephelelwe yimisebenzi bengisenelisi khona ukuthi baziphandele njalo imisebenzi ingatholakali. Iningi labantu lithi kusazoba lobunzima obukhulu hathi eZimbabwe kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke wangezansi kwezwekazi leli okugoqela laseSouth Africa lapho iningi elikade lisilela khona. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kamuyi obe ngumlingisi odumileyo kufilimu yeStudio 263 uAnnie Nira obesaziwa ngokuthi nguVimpayi ithi izamelela impumela yocwaningo lokuthi ubulawe yini ingakathwali isidumbu sakhe sisiya eZimbabwe lapho esizancwatshelwa khona. Kubika uThuso Khumalo.
Isikhulume semuli yakonira umnumzana Simon Nyarugwe utshele Studio 7 ukuthi okwamanje basalindele impumela enhlolisiso eveza ukuthi umuyi ubulewe yini i-postmortem, ukuthi amalungiselelo omngcwabo lezinye zonke inhlelo kweyame kuleyo mpumela.
Takamirira ma-results e-autopsy postmortem kuthi yithwe.
Singavele sithole impumela yembangela yokufa kwakhe, sizothwala isidumbu sakhe sesiye ekhaya eZimbabwe lapho azangcwatshwa khona.
Then tinengetaka kuzwa ukuthi sizozakamela se.
Kucathangelwa ukuthi ugongodwe ngamasela elokushini leBedford View eJohannesburg, kodwa akakwabile imbiko ecacayo ngokuthi konke lokho kwenzakale njani. Umlingisi weZimbabwe umthusi Bashimane odume ngelithi Madlela uthi njengabalingisi badane kakhulu ngolahlekelwa ngomunye wabasungula ezokulingisa eZimbabwe esasemncane kakhulu.
Siyabona ukuthi sizwe sisenhlungwini, kusho ukuthi udlala ichaze elikhulu kakhulu. Imisebenzi yomuntu ivela kakhulu mayeselele. Kubuhlungu ukuthi uhambe sesemncane kakhulu, kodwa sikhala kakhulu nefamily yakubo sithi ngabaduduzeka nkosi yami. Ngoba kubuhlungu kakhulu kulahlekelwa ngumntwana. Abaduduzeke nesizwe sonke siduduzeke, isizwe seZimbabwe. Aphumule udadewethu, aphumule uAnnie.
UAnnie wazitholela udumo ngesikhathi engumlingisi emdlalweni kamabonakude osaziwa ngokuthi nguStudio 263 ngeminyaka yabo 2000. Ekusukeni eZimbabwe uAnnie waqhubekela phambili elonda ithalenta lakhe waphatheka emdlalweni yabomabonakude lapha eSouth Africa. Uphinde waduma njalo ngo-2017 ngesikhathi ebhalela uGadi lizokuthekela eZimbabwe ukuthi lungavumeli umgidi owaziwayo la eSouth Africa uzodwa wabantu ukuthi ayephatheka emkhosini weHarare International Carnival. Lakanye uhulumende wacina emalele uzodwa ukuzogida kulo mkhosi. EZimbabwe imuli kamuyi ibuthene eManyame Park, kanti ke lapha eGoli ibuthene eBedford View lapho abehlala khona labafowabo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Ukuzibheta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa namuhla wamukele amanye njalo amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 athengwe nguhulumende kwele China kanye laphiwe iZimbabwe nguhulumende walelo lizwe. Kwanele Mthwakazi likhumbule sikhona esekuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.